amanye amalunga ebandla leMDCT athi kawasuthise ngendlela ibandla labo elehluleka ukuqhuba ngayo uhlelo lwama-primaries esithi lokho kungaqhubekela phambili ibandla labo linganqotshwa kukhetho oluzayo. Umnumzana Sifiso Ncube, omunye walabo esikhulume laye esemorgan tsvangirai house eHarare lapho abamelele khona impumela yokhetho lwama-primaries endaweni ezinjenge-Hatfield, Glenview North le-Epworth uthi alugqushwanga ngemfanelo ukhetho lolu.
Mina ngibona angani kasiyo ndlela okumele ukhetho luqhushwe ngayo, abazasimela khipha eminye imithetho yethu kambe ithoni ngamalungiselelo ethu. Mhlawumbe umongameli Chamisa sekumele angenele naye ekhanye esenza something ngalokhu, ngoba sekuphose kufana ngalokhu okwakusenzakala kwi-Vanupier. Umehluko awusekho phakathi kwe-Vanupier le-NDC.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Leon Sithole, yena oyingcweti kwezombusazwe.
Akunandlela engenza ibandla eliphikisayo lenqobo engalihlehluleka ukuthi khona likhethe abantu abazingela. Nxa sikukhangelisisa lokhu okwenzakalayo, kungenza iZANU-PF kumbe kuzenza iZANU-PF izijabuzele, ngoba phela amalunga abo amaningi ayabe ezicabanga.
Ilunga lebandla leli umnumzana Peter Manala uthi kuyadanisa okwenziwe libandla le-MDCT elikhokhelwa nguChamisa. Omunye wakhe uNyasha Madziba uthi kuyenzakala ukuthi abanye abalandeli bebandla leli bangagcina bevotela amanye amabandla kumbe abantu abazimele bodwa kukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami sesingaba lokungazwisisani kundlela yokukhetha abameli bephalamende, ngoba abantu sebengatshaya ibhora msango okusho ukuthi bangavotela labo abazimele bodwa.
Kusenjalo amalunga ebandla leli eMagwegwe koBulawayo athi afuna kwenziwe ukhetho lwama-primaries ngemfanelo. Umnumzana Mzingaye Ncube, umsekeli kanobhala eMagwegwe, uthi ukhetho lolu kaluqhutshwe kahle, akwaziwa okuzakwenzakala kunsukwana ezilandelayo ngokhetho lwama-primaries ebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa. Imele isithu sevelingiseHarare, ngiuGibson Bhede.